indaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngomgqibelo mhlaka 21 kumbimbitho 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, uhulumende uthi usekhona omunye njalo otholakale elegcikwane le-coronavirus eHarare.
Today, the 21st of March 2020, the National Microbiology Reference Laboratory at the Stanley Mugabe Central Hospital confirmed yet another case of COVID-19.
Owesilisa otholakale elegcikwane le-coronavirus eVictoria Falls uhlaliswe yedwa okuthiwa yi-quarantine, njalo uhulumende uthi uselandelele bonke ayelabo evela e-United Kingdom kanye lasebenza labo ngendlela yokwenqabela ukumemetheka kwaleli gcikwane.
Sisizafaka ukuthi kodwa treatment yakhona ngenxa yokuthi kube lama-symptoms amanga ukuthi ubongonike ibarasita muntu belaphana. Izolo-ke kube sesizonke ngcono, sesithi sengumuntu osesilile kodwa-ke i-COVID ilokhu i-positive.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende uthi usekhona omunye njalo otholakale elegcikwane le-coronavirus eHarare, okutsho ukuba sebebabili ngemva kwalowo owatholakala elalo edolobheni le-Victoria Falls. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo esesigodlweni.
Lokho kuvezwe ngumphathintambo wezempilakahle lokulondolozwa kwabantwana uDr. Obadiah Moyo ekhuluma lentatheli zindaba lapho aveze khona ukuba sebebabili okwamanje elizweni asebetholakale belalo leli gciwane le-coronavirus eselibulele inkulungwane lenkulungwane zabantu emhlabeni.
Today, the 21st of March 2020,
lamuhla mhlaka 21 kwinyanga kamatch abe-National Microbiology Reference Laboratory esibhedlela seStanley Mugabe Central Hospital bethule njalo omunye osetholakale ele-COVID-19, kusitsho ukuthi sebebabili asebetholakale benaleli gciwane eZimbabwe. Owesibili lo ngowesilisa oleminyaka engama-30 njalo ehlala eHarare, obeyethekelele eNew York kwele-United States of America mhlaka 29 Nhlolanja 2020, waphenduka eHarare mhlaka 9 Mbimbitho 2020, njalo wangena evelela ngaseJohannesburg.
Ngaphambilini bekuke kwaba lemibiko yokuthi sebebathathu ngemva kokuba umeya weHarare uKansela Herbert Gomba kanye lenkokheli ye-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa bethule imibiko ebifakaza lokhu enkundleni zebulenjini. Kodwa uDokotela Moyo ukhuthaza uZulu ukuba alalele okuvelela kugatsha lwezempilakahle lokulondolozwa kwabantwana, ngoba kuyilo okumele lwethule imbiko ephathelene le-coronavirus. Abenhlanganiso esebenzisana loZulu izimele e-Community Working Group on Health bathi uhulumende kumele athuthukise indlela zakhe zokukhulumisana loZulu ngalolu daba ukwenqabela ukwethulwa kweminye imbiko mahlayana nje. Umnumzana Thapiwa Miko othengisa amaluba e-Africa Unity Square ukhuthaza uhulumende ukuba athuthukise indlela zokukhulumisana loZulu.
Sifuna okunye abantu bebuya lapha bekhuluma labantu nge-door to door campaign ye-coronavirus. Ngoba information ilutshwane, siyafuna information eningi. Yiko sifuna.
Lokho kusekelwe yisikhulumeli senhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition, umnumzana Mavela Sikhumalo.
Siyabona kathesi ukuthi silama problems amaningi kathesi lapha. It's possible ukuthi ama cases e-corona akhona lapha eZimbabwe. Njalo siyabona ukuthi uhulumende wethu nguhulumende olamanga kakhulu. So kungenzakala kathesi ukuthi bakhona abantu asebebanjiwe bale coronavirus, kodwa uhulumende wethu gakuphumisi egcekeni lokho.
Asizweni umbono kamnumzana Bekezela Gumbo osebenzisana labenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ZDI ekuhlangothi lwezokucubungula.
Kuyingozi kakhulu ebantwini, kodwa uhulumende lo esilahayo esimaziyo uyakwazi ukuthi into kuthiwa i-security bayithanda kakhulu bayiqakathekisa kakhulu ini i-security asikwazi information asiyiphiwa eqondileyo asilashuwa le information esiyiphiwayo njalo ilizwe lisiyalazi ukuthi li-porous kuvulekile lapha amabhoda laba abantu bangena santando izikhala ziningi njalo kungena i-traffic too much akwenzi ukuthi kungaswelakala imoto eyi-1 ingene i-coronavirus njena umalayitsha kuvela la ngabilayitshi akwenzi
amazwi kamnumzana Gumbo asekelwe ngumqondisi we-Growth Age Development Program umnumzana Zisunko Ndlovu
kuqakathekile ukuthi iZimbabwe njengelizwe libe lama lokhu abakuthi ngama-mechanisms we-preparedness we-disaster preparedness ukuthi izehlakalo ezinje mazisenzakala sitholakale sizilungiselele njengelizwe
kodwa uhulumende uthi wenza konke okusemandleni akhe ukuthuthukisa uhlangothi lwezempilakahle ukuze ilizwe lanelise ukunakekela izizalwane zalo ngesikhathi kule gciwane le-coronavirus. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Ngosenjalo umqondisi wezempilakahle lokondliwa kwabantwana eMathebeleland North udokotela Phethi Chimberengwa uthi owesilisa otholakale elegcikwane le-coronavirus e-Victoria Falls uhlaliswe yedwa okuthiwa yi-quarantine njalo uhulumende uselandelele bonke ayilabo ivela e-United Kingdom kanye lasebenza labo ngendlela yokwenqabela ukumemetheka kwaleli gcikwane. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo kanye lembono yezakhamizi zakwaBulawayo ngalolu daba.
Udokotela Chimberengwa uchasisa okunenye ngowesilisa lo.
Kube ngani yakhwehlela leshaywa likhada osihleza kufaka ku-quarantine endlini yakhe ukuthi engaphumi kwangikhona-ke i-team yethu isithatha ama-samples akhona sahambisa for testing then izolo sasesizwa-ke ukuthi ama-results akhe abe positive sesihlisa faka-ke ku-treatment kodwa i-treatment yakhona ngenxa yokuthi ube lama-symptoms amayo ukuthi ubongonike i-paracetamol ube laphakani izolo-ke ube sesizwa ngengcono sesithi sengumuntu osesilile kodwa-ke i-COVID ilokhe i-positive so uzaqhubeka-ke ku-home quarantine okwesikhathi esifika 14 days iprovinci-ke sesihlisa thina i-rapid response team yethu sincedisana naye lo ogulayo sesilandelele bonke ahlangane labo abanye ubelabo e-United Kingdom abanye uhlangane labo e-airport abanye isebenzi laphangani sesibadinga-ke ukuthi siyenze-ke okuthiwa i-contact tracing sibone ukuthi abanawo yini yomkhuhlane we-COVID.
Ukhansila Mlandu Ncube ka-Ward 1 edolobheni lakoBulawayo uthi ikhansili ilesibhedlela kodwa badinga ukuncediswa ekwelapheni lokuhlolwa kwegcikwane.
Umende infrastructure isolation kalayo phela kweBulawayo abalayo ikhansili so into eyenzakalayo ukuthi bona ikhansili mayibuya le ile infrastructure uhulumende umele afake imali ngoba ukuposition engcono yokuba lezimali zokulisana la Lucas Dembele uthi nje ukuqaleni ukubuya kwa-Minister of Health wasithembisa izimali ezizabuya lokuyathena abantu abasebenza kwamunicipality so ikho lokhu sekumele.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Frank Phiri yena usole kakhulu ukuqhubeka kokuthengiswa kwempahla ezindala eduzane lamahhofisi ekhansili.
Hayi lapha nangifungusola ama-city fathers ngento abayenzileyo because siyakwazi ukuthi abantu badinga imali mbone ngale esitholi khonapha phansi kwabo befake impahla abantu bathengisa laba abathengisa impahla lezamabhele sengizuze right ukuthi kuthiwa right kuthiwa 100 people at a certain place manje alabana abathengisa impahla baningi abantu kuyaminya izelana kuyapitizela khonaphana nyama uthi city council lelo bifuna imali ye kodwa but lokhona asukuthi ufuna imali ufuna ukusibulala sebedlile.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Zibusiso Mkhwananzi uthi sekumele kube lequla elaziwayo eliqondane le-coronavirus edolobheni lakoBulawayo.
Njengezakhamizi labantu bakoBulawayo sesiyenze inhlanganiso ukuthi lapha isibiza khona wonke umuntu koBulawayo akula political party akulani ukuthi sibuye kwenzela ukuthi sincedisane.
Isibhedlela se-Thorngrove Hospital Isolation Ward silakho ukugcina izigulane ezilitshumi lasikhombisa abantu bengaminyani
bengaminanga kodwa bengaminyana senelisa ukugcina amachumi amathathu kodwa okwamanje akula muntu ogcinwe khona amalunga edalela eParliament kuthanye athe asilungelanga ukugcina izigulane ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Sebelwa mukele ngenjabulo abeZimbabwe kwele South Africa uhlelo lokufafaza imithi emichoveni ngemva kokwesabela ukuthi inengi labo eligada limichova lilakho ukuthelelana igcikwane le-coronavirus. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Liqhubeka likhwela inani lababanjwa ligciwane le-coronavirus kwele South Africa njengoba sekumenyezelwa ukuthi sebesedlula amakhulu amabili. Lokhu sekulethe kwesaba kakhulu kuzalwane zeZimbabwe, ikakhulu lezo ezihamba ngemichova malanga wonke. Imichova yakwele South Africa ithwala abantu abedlula izigidi ezilitshumi esithupha 16 million ngelanga. Leli nani ligoqela izinkulungwane zezizalwane zeZimbabwe eziyabe zisiya emsebenzini kumbe ezikolweni. USilethemba Mpofu ofunda e-University of Cape Town akafuni ukuzwa ngogada umchova kodwa kugcine kungasela ngenye indlela. Kodwa akukhulumende kusesungule uhlelo lokuthi imijova yonke ithelwe umuthi ingakangeni abantu iphinde ithelwe futhi ngase bephumile. Kulolu hlelo izihambi zizaphiwa imithi yokugcobisa izandla ebulala igciwane le-coronavirus. Isikhulumeni sogatsha lwezokuthutha kwele South Africa unkosikazi Ayanda Alpain uthi bafuna ukuvala indlela zonke zokumemetheka kwaleligciwane.
We're already starting to do your awareness campaign.
Sesiluqalile lolu hlelo ukugoqela lokufundisa abagada imichova ukuthi bengazivikela kanjani.
Leli linyathelo selemukelwe ngezandla zombili liningi labeZimbabwe abasebenzisa limichova. Kodwa akabanye abagoqela okhethe kwaziwa kuphela ngokuthi nguBenedict uthi uvalo lolokhulu sasekhona ekugadeni imichova.
Lo mbono kahulumende wokuhlanza kwamatekisi lamabhasi ngibona kungumbono omuhle ngempela kodwa ngibona kuyinto enzima ukuyenza ukuthi sikhiphe wonke imikhuhlane noma ingculaza engabisele phakathi kwamateksi namabhasi. Noma abantu bengayithemba mina ngeke ngithembe ukuthi kabe kuphume konke.
Uhulumende uthi lolu hlelo luzaqheliswa lungene lasemabhasini kanye lasezitimeleni. Ugatsha lwezempilakahle luthi lukhangelele ukuthi ingxenye yabantu bakwele South Africa babanjwe ligciwane le-coronavirus. Mele Studio 7, Johannesburg, kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapo.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe, lamlela namba wafume.
Izakhamizi emaphandleni zithi zisemnyameni nge-coronavirus, esibulele inkulungwane nenkulungwane zabantu emhlabeni jikelele, njalo zikhuthaza uhulumende ukuthi asukumele phezulu bafundiswe ngaleli gcikwane. U-Albert Ncube usethulela lolu daba.
Lanxa udaba lwegcikwane le-coronavirus lusegudwini emhlabeni jikelele njalo seliqhamuke kuleli, iningi lezakhamizi emaphandleni lithi lisemnyameni ngalo kanye lokumemetheka kwalo, kungakho lithi kuyadingeka ukuthola ulwazi. Unkosikazi Betty Nyathi ohlala enkangala esitezi uthi babhekane lodubo lokusilela kolwazi ngaleli gciwane ukuze benelise ukulinanzelela lapho lithela qhamuka.
Lapha silohlupho lokuzwa ngomkhuhlane okuthiwa yi-corona. So asikwazi ukuthi ngangumkhuhlane bani njalo uyenza njani. So besifisa ukubana sibe kwazi ukuthi lanxa sibona omunye umuntu eselawo ukuthi sizabona njani ukuthi yiwo yini. Njalo asilangcazelo eyokuthi khona kumele siwunanzelele njani. Siwubala siwuzwa kuma WhatsApp lama village workers asiwabona ukuthi basicase ngalowo mkhuhlane.
Singenjalo isakhamuzi esitezi unkosikazi Silibaziso Khumalo uthi njengezakhamizi badidekile ngaleli gciwane le-coronavirus.
Siyawumangala umkhuhlane obuya one time usubambe umhlaba wonke. Vela kazange sithiwe vele woningi ukuthi kuba nje nokuthi sizivikele njani vela kasitshelwanga. Sifuna ukuzwa ukuthi sokulomkhuhlwa mabhoda sevaliwe sokuthi kungathangani.
Unkosikazi Neli Ndlovu uthi ngaphandle kokuthi bathole imfundiso ngaleli gciwane bazathabalala emakhaya ngenxa yokuswela ulwazi.
sesichana amakhanda konapha siyahlangane lo mzalwane uthi sabona akuniki ihlombe asisakwazi ukuthi kumbe yamahlombe lapho ezandleni lapho kulapho kuphuphuma khona leyo nto kumbe kungaphi njoba lo hulumende kasteli ludo
uhulumende sekumele athathe amanyathelo okufundisa uzulu emaphandleni ngaleli gcikwane kutsho unkosikazi Nomvula Ndlovu esitezi
Nyamangala ukuthi kathi shiwa uhulumende angathi esizwa ikorono leyo esingayaziyo ayekele ukwenza ikhampeni abantu kwabakhe kathi basebenzana bakahulumende baphonga uhola behlezi bengahamba emakhaya lapha befundisa bechumayela ngayo hayi phela sizaphela sikaboni lama-posters asiboni lutho kuthi ngawo ama-posters asegcwele indawana yonke yasemathebeleni south
unkosazana PM Ngwekazi osakhulayo ophila ngokuthenga impahla kwamanye amazwe ezothengiswa kuleli uthi usesesaba ukuchapha engcele ngoba engahlaselwa yileli gcikwane
sabanye sibheka ukuzithengisela sichapha amabhoda sibothi izinto zethu sizithengisela kodwa ngoba sekulo mkhuhlane lo sesesaba lokuthi siphume elizweni siyadobhadobha izinto zethu yikho thina esiphila ngakho yikho esibhadela ngakho amafizi abantu abethu njalo thina sithi umkhuhlane wecorona lo lapha kuleli ezimbabwe kumbeni lapha thina esitezi besingakezwa lutho ngawo
unkosazana Rosemary Moore isakhamuzi semawane ukuthaza uzulu ukuthi aguqe athandaze kunkulunkulu ukuze lo mkhuhlane utshabalale
siyakwazi ukuthi sisemhlabeni wezinto zonke njalo kule mimoya emibi siyanxusa la manxusa amakhulu ukubana singene siguqe sikhuleke simnxusa ubaba uNkulunkulu ukubana yena asisize asivikele kulo mkhuhlane esigabeni kumbe ngithi emhlabeni wonke jikelele ngoba kulezi ngane seSouth Africa kulezi ngane endaweni ezijiyeneyo uNkulunkulu asilwele kuwo ngamandla kamoya engcwele
kusenjalo amanyathelo athethwe nguhulumende awuvikela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus alakho ukudala ukuthi izakhamizi zihlaselwe indlala ngoba ukuhanjiswa lokwabiwa kwalokho kudla emakhaya oqoqwe inhlanganiso ye-World Food Program kumisiwe kuliviki umongameli Emmerson Mnangagwa ngolwesibili wazise ukuthi uhulumende usethethe inyathelo lokuvimba imuthano yonke elabantu abedlula ikhulu egoqela ukukhonza emthato kanye lemidlalo izakhamizi zibuthana ngobuningi lapho zikholiswa lokhu kudla kodwa ukhansila wentepe umnumzana Miklas Ndlovu uthi zizabulawa indlala xa lokhu kudla kungamiswa ngenxa yaleli gcikwane
nxa kungahanjiswa village by village abantu baya bebalutshwana evillage abantu bakhona baya bengakwani even 50 so ngibone ngathi lokhu kungasolve iproblem ngoba kungavela kuvalwe ah sesidala omunye umkhuhlane odlula ikorolo zathi ubulala abantu masinya siyaba sesibulawa ngizithe ezimbili umkhuhlane wendlala lo mkhuhlane wekorona yonke yabe isibulala
umnumzana Gerald Mano wenhlanganiso ye-Africare eyiyobona ngokuhanjiswa kwalokhu kudla emaphandleni uthi basadinga indlela zokukwaba bengephula amnyathelo athethwa nguhulumende akuvimbela kumemetheka kwegcikwane lekorona umphathintambo wezempilakahle umnumzana Obadaya Moyo ubike izolo ukuthi sekuqhamuke umkhuhlane we-coronavirus kuleli ngimele umsakazi we-studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube
ngelithiye kancinyane ezandleni zikaChris Gande we-studio 7 esethulela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba lapho akhuluma khona lo mnumzana Difa Dube owathola abazukulu bakhe ababili ngemva kweminyaka engamachumi amabili ebadinga kulandela ukwethulwa kodaba lwakhe ku-studio 7
mnumzana okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo
angibonge bakugane
ye mnumzana ungasitshela ukuthi kuhamba njani udaba lwakho sizwa kuthiwa usuze wathola abazukulu bakho owabagcina kudala besabancane kakhulu akusitshela ukuthi kuhambe njani bathole njani njalo banjani
babugande okokuqala ngithanda ukuthi angidlulise ukubonga njalo ngithanda ukuthi nje ngelule injabulo ngikiyo injabulo engakaze nje ngibe layo enhlizweni yami njalo ngibonge uJonga indlela esiye sasebenza sonke wangincedisa ukuthi ngiyenelise ukuthi ngithole abantwana ube lohambo babugande olunzima kakhulu ngazama ukufaka kubo ze DC kwaehlu kwehlula ngafaka ku chronically kwehlula ngafaka ku blood white 24 kwehlula I've tried all different ngazihambela mina ngayithi ngebhodi Harare ngibhodi eBulawayo ngithi mhlawumbe ngizahlangana nabo kwehlula kodwa ke finally uNkulunkulu uze wangizwela ubuhlungu babugande after over 20 years ngibadinga labantwana it's over 20 years ngingaphazamisisi now it's 28 years now ngibadinga labantwana kodwa what I vote the most ukuthi ngaku lapho engizadela khona isikhathi lapho engizangela khona kugrade yami kodwa ngingakatshoni ngingakuhamba ngenyawo angizuze ngidele kodwa ke ngibonge kakhulu iStudio 7 emsebenzeni owenzileyo bafowethu ngithi muhle kakhulu umsebenzi njalo ngibonge labantu everyone who was calling me from all angles emashonaland yonke indawo Pikita Binga everywhere they were calling me being trying to help me labanye bengifonela besithi actually bayafasena bayafaka imithando zesontweni because they've heard me kwezinye izinto engicontributa kizo kustudio 7 ngangikhuluma ukuthi izinto ezinceda iZimbabwe in general kungakhethelekile ukuthi ngumuntu emashonaland noma ngumuntu ovela ngaphi kodwa bathathe konkwana ukuthi through ama-contribution yami abahlala bewalalela yikho baye bazwa ukuthi ngokuzwa uhlupho engikilo bathi bayazinikela ukuthi this is the only way abangangibhadala ngayo bhek ukuthi kulezi zinto labe ngibeyenzela zona ukuthi sincedisane ukulungisa ilizwe lakithi sincedisane ukwenza izinto eziningi kodwa ngibuyele bhek abantwana ngiye ngabadinga ngabathole eHarare edorobheni okuthiwa kuthi Chitungwita ngokukhula bathi bona bakhulela bakhula bekhulisa ngabantu abangabaziyo bakhulela duze leboda eMozambique
manje ungasitshela ukuthi njengoba usubabonile usuzabathatha uhlale labo na kumbe sebezahlala ngani
babuqande ukuthi ngibathathe ngihlale labo ngifisa ukuthi ngabe nje kuhle kwenzakala khona lapho ngiqeda ukuthola ucingo lwabo ngifisa ukuthi ngabe bahle bagada khona lapho ngaso leso sikhathi bahle bagada bahamba baye ekhaya ngiyazi kuningi okwasilahlekelayo phakathi kwami labo abantwana bakadadewethu okwangilahlekelayo iminyaka yonke le behlupheka mina ngikhona kodwa kungasi intando yami kuyintando yoku kungathi intando yomuntu kungathi intando yabo labo njalo ngoba labo basuka besesebancane bengakabi kwazi lokuthi baloo malume wabo ophilayo bona nje into abayithelwayo abathi bakhula betshela ukuthi ukuthi abantu izihlobo zabo zonke zatshona zonke abantwana ngizabathatha ngifise ukuthi ngabe uthiwa kule ndlela engamema khona abantu ngizakwenza idili emzini wami ngihlabe noma iy'nkomo ezimbili ngikhe ngizele intokozo njalo ngihambe ngiyebadingisa lalapho kulele khona ugogo wabo ngiyenelisa ukuthi ngihambe ngiyekwenza nxa ukuthi abadala ngibiza abadala bayenelisa ukuthi bayebikela ugogo wabo khona ngani ukuthi abantwana nampa ngoba laye wathi wathona ekhala ngabo lo oyinkazana laye uthi ngingangikhuluma laye uthi yonke indawo lapho kade ehamba khona kade bemtshela ukuthi wena hamba uye kugogo wakho ozala umama wakho nguye umuntu ngakwazi uhambe uyefika khona impilo yakho ilapho ezaqonda khona bengingadli ngaphili kahle bobugani kodwa finally imithando zami ziyezwakala
hhayi kuyezwakala isibongile kakhulu ungavalelisa uzulu
ngiyabonga kakhulu bobugandi mina kakhulu into le engifuna ukuthi nje ngaphambi kokuthi ngivalelise bobugandi bengifuna ukuthi ngikhele uzulu lamazi into le ibe yisifundo kimi ngokwenzakala kwayo ngokuthi akube isifundo lakuZulu ukuthi bakithi nxa kakhulu ngikhangelisa kakhulu kubodadewethu nxa kukuthi ubodadewethu labantwana bethu abangamankazana nxa uye wathola umuntu ozwana naye waze kwafika isibanga sokuthi usekwenzisa umntwana zama ngako konke okusemandleni ukuthi ube kwazi ukuthi ukuthi ngibo kuvela ngaphi kibo njalo ungakugcini wedwa wena wena mama womntwana zabe ukutshela labanye abafowenu utshele labazali bakho ukuthi umuntu okwenzise umntwana uvela ngapha ukwenzela ukuthi ingozi nxa engabe isenzakala sibe kwazi ukuthi abantwana badingwa ngaphi noma umkhonto zulunda sisiya ngapha so ngithi zulu wakithi akube nesifundo le nto eyenzakaleyo kubazukulu bami ujosephina lo-witness ukuthi le nto le eyenzakaleyo ibe sifundo kuzimbabwe wonke noma ngisithi nje kuzulu wonke olalela istudio 7 ngiyabonga kakhulu ngibonge njalo lakuzulu njalo ngiphinde ngibonge okungapheliyo bathi isindebele sithi ngiswele amazwi azinkulungwane engingawabonga ngawo uzulu wakithi ngendlela osapote ngawo from kusuka abanye kade bebona besegode besithi dube sikuzwile ukhuluma ukhala ngabazukulu bakho ngiyabonga babukhandi ngibonga ukuthi akungenzeki kimi kodwa akwenzeke uzulu wonke umntwana wezimbabwe oyabe ezama ukuthi alichube edinga usizo lingayithathele kancane le ndaba ngiyabonga kakhulu
hayi lathi sibongile
lowo ngumnumzana Tifa Dube obekhuluma ecingweni lo Chris Kande we Studio 7 uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba le yi-Studio 7 esakazayo eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana Namuhla sixoxalo Councillor Lilian Mlilo waka Ward 12 eNjobele loBhengula njalo engumgcini sihlalo wekomiti yeCouncil yakoBulawayo ebona ngezempilakahle. Sihlaziya ukuthi idolobho leli lizilungiselele kanganani kungaqhamuka igcikwane leCoronavirus eselisabalele kwamanye amazwe.
Sithuthisekile ukuthi alukabi khona ukuhluphana ngodaba lolu ngendlela abasitele ngayo, ngoba sizamile sibili ukubuzisisa kakhulu ngoba besitela ukuthi khona bona kade besabakhangela yilabani abantu abayehla i-airport bahle bababambe babahlalise laphana bebakhangela ukuthi abalayo umuntu womkhuhlane. Sazama ukubuzisisa ngokuthi ama-border post lawa-ke angabomakhelwane bona bayenzeni. Kwakhanya besithi khona hhayi kuma-border post lawa njengabo-South Africa, o-Mozambique, o-Zambia, ama-neighboring countries zona lawo hhayi bayathestwa nxa sebebuya ngapha. Sakubona ukuthi hhayi xa kungukuthi kunjalo ukuthi ukuthi loba ingangena hhayi kukhanya kuvikelekile.
Selabatshela abantu elibamelayo ngalolu daba kumbe lokho eliphakathi kokubazisa?
Hhayi, siyabatshela kuma-feedback meetings ethu ngalolu gaba lwe-coronavirus, ngoba kodwa vele anto yabona emathepheni kuyaphuma kuma-radio kuyakhulunywa, abanye babevele sebekwazi. But lathi kuma-meeting esiwade siwayenza engabhanwa ade sibatshela.
Ukuhlanzeka-ke nxa abantu kumele begeze izandla, amanzi atholakala lula yini? Lingaqhamuka leli gcikwane, idolobho leli lizimisele yini ukulwisana lalo?
Idolobho lakoBulawayo sesizimisele ukuthi kungaqhamuka okuqhamukayo, singazama sibili ngendlela zonke ukuthi silwisane lalo leli gciwane. I-rationing ikhona, kodwa okwakulezi nsuku ingconywana. Lokho kuthe kwana izulu lona leli elike lana angena ngemile mbijana amanzi emadamini ethu lapho esithola khona amanzi. Okuthi lakho kuthe kwa le rationing liyana ithi yaba ngani ingconywana, isekho ku-96 hours ngendlela embona ngayo, ingabe siku-48 hours kathesi.
Ukulahlwa kwempahla mahlayana phandle kuye?
Ye, siyabafundisa, siyabatshela la kuma-meeting nalawo esiwayenzayo ukuthi njengoba kulo hlupho lodizili izibi zabo bazifake ngani. Lokho sibatshela sibili abantu, khanya kodwa abantu bayakuzwisisa ukuthi ungabona imota ingabuyanga ungathathi ethulele egangeni bisela eyadini, uzigcine zinjalo zisesake, ngoba kuyabe kungasizo zibilizana kumbe zizabula zinuke. Isikhathi esimaningi sibatshela ukuthi bafake amaphepha phela vele ayisolana abola anuke, kwabisela phakathi phinde wakhiphe futhi phandle nge-Friday elandelayo ngoba utholwa nge-Friday. Hayi, imikhuhlane yesihudo kulezi nsuku ngani hayi ayikho ningi. Hayi, imikhuhlane embone ngani ingani yiyo esingani isisiba khona ngumkhuhlane lowo i-cervical cancer leyi esikhona kulezi nsuku eyabomama, yikho singani esikubone ngani kuzubhejisiwe.
Kule mzamo ukuthi abantu beyaziswe ngayo lokuthi bayihlole?
Ye, sile mzamo yokuthi sibazise, silazi izibhedlela abahamba khona besiya hlolwa khona free as a cancer, ama-clinics lapho abahanjwa khona besiya hlolwa free. Siyabatshela omama, siyabakhuthaza, siyakhuluma kuma-funerals, siyakhuluma emihlanganweni ukuthi omama ngabahambe bayehlolwa i-cervical cancer ephumula clinic eluveze clinic, yikho lapho bayahlolwa khona ngale-free.
Leyo bekuyingxoxo loCouncillor Lilian Mlilo kaWard 12 eNjobele loBhengula njalo engumgcini sihlalo wekomiti yeCouncil yakoBulawayo ebona ngezempilakahle. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo olufanayo. Singakehlukani-ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwanamuhla. Uhulumende uthi usekhona omunye njalo otholakale legcikwane le-coronavirus eHarare. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha e-Washington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.